Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 23 Lwezi 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje kulababili abakobulawayo ababulewe ngumkhuhlane we COVID-19, lo yedwa owemaswingo kwabanjwa abafika phose amachumi amahlanu igcikwane le coronavirus izolo.
Okwenzakale ukuthi lockdown ithe iphela kumbe abantu bevunyelwe ukuthi baphume ezindlini, abantu basebephuma bagcwala ezibhedlela ngenxa yokuthi bebehlezi isikhathi esiningi begula besezindlini bengatholi ncedo.
Abachayeli labagada amabhasi bakhala ngokukhwezwa kwemali esizabhadalwa entubeni zomgwaqo ama-toll gates esikhuphuke ngokuphindwe phose kathathu.
Into ehluphayo ikuthi mahlabe zulu ama-departments wonke akahulumende lezisebenzi zabo ababhadali imota zabo zilama tempo ukuthi zidlula mahlayana nje zizihambela.
Kambe uhlelo olutsha olukahulumende lokuvuselela umnotho welizwe oluthiwa i-National Development Strategy 1 luzavuselela umnotho elizwe na?
Kuvame ukuthi inhlelo ezinjengalezi ziyabuya uhulumende engakhulumanga labantu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Ababili abakobulawayo ababulewe ngumkhuhlane we COVID-19, lo yedwa owemaswingo kwabanjwa abafika phose amachumi amahlanu igcikwane le coronavirus izolo. Iningi labatholakale belegcikwane leli ngabesigaba seMathebeleland North okulamachumi phose amathathu 28, kulandele kobulawayo okulaba lichumi lanye 11, emaswingo kulaba thathu, lo yedwa owemanikaland. Asebebulewe ngumkhuhlane we COVID-19 sebefika phose amakhulu amabili lamachumi afika phose isikhombisa 268. Abagula umkhuhlane we COVID-19 elizweni bangamakhulu ayisikhombisa lambili 702. Kunjalo nje isimo ezibhedlela zikahulumende sibikwa silokhu sisibi ngenxa yokusilela kwabodokotela lokungavumelani kwabo lomkhathi ngeholo kanye lendlela okumele basebenze ngayo ngesikhathi inani labafuna ukwelatshwa kulezi ndawo lisanda. Usithandekile Mhlanga we Studio 7 oxoxe lodokotela Rogers Magigo osebenza ezibhedlela zikahulumende ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Umumo wesibhedlela ungani awukabi muhle sibili, awukabi muhle. Okwenzakale ukuthi lockdown ithe iphela kumbe abantu bevunyelwe ukuthi baphume ezindlini, abantu basebephuma bagcwala ezibhedlela ngenxa yokuthi bebehlezi isikhathi esiningi begula besezindlini bengatholi uncedo. Ngakho uyathola ukuthi ezibhedlela abantu abagulayo bagcwele. Kodwa ngenxa yokuthi ama-government workers onesi lamadokotela babesebenza njani esikubiza sithi ngama-flexi hours, bekungakafiki esikhathini sokuthi uzathola kugcwele omongikazi labodokotela behambelana labantu abaningi ababuya esibhedlela. Ngakho kuyashota kumbe kuyasilela. Uhulumende kathesi uyalwisa ukuthi ezame ukuthi amise lawa ma-flex hours abantu babuye emsebenzini every day lapho abakhangelelwe khona, kumbe lapho abakhangelelwe khona besebenza ama-hours okumele bawasebenze. Yikho sibili uhulumende asawuzama. Kungani awukafiki kodwa lapho kumele kube khona? Kusale ingxaki ngoba abanye ungakhangela izisebenzi zikahulumende sizabe sikhala ukuthi singabuya every day, kusho ukuthi iholo langkhona lizaphelela ku-transport, lokudla emsebenzini, kusiya njalo. So mbona ngani uhulumende usazama ukuthi awu-address? Kungaba yinto enhle sibili into le inga-addresswa ukuthi ukuthi laba bathole indleko ezifaneleyo ezivayenelisa ukuthi babuye emsebenzini. Njalo kube kuhle ukuthi base bebuya bezincedisa abagulayo.
Odokotela lamanesi babe khona nangokuthi abatholi impahla ezeneleyo zokusebenzisa ezibhedlela zikahulumende. Njalo le mithi ezibhedlela ikhona yini? Sesikhangela leminye imikhuhlane ngaso COVID-19.
I-PPE ukutholakala kwayo kwangani kuba ngcono kodwa okweneli. Ilokhu isafunakala sibili ngendlela enkulu, kodwa mbona ngani kwaba lama donations leyinye izimpahla ezinjalo ezangena ezibhedlela ezikulu. Ngakho kungcono kathesi, kodwa kayisikho sibili okumele kube khona. Eminye imithi, amaphilisi, le mithi yokwelapha, mbona ngani sisathwele nzima. Kuzamele ukuthi kusetshenzwe sibili ukuthi izinto zitholakale esibhedlela, ngoba asila okuningi. Ngithemba ngathi nxa umumo welizwe usibangcono umi-economy, kungayenza kukhangelwa sibili ukuthi indaba yona leyo ilungiseke, ngoba kukhona ma esiwathi ngama avoidable deaths amaningi, deaths that we could have avoided. Abantu abafileyo okwakumele ukuthi ngakuthiwa bancediseka abaningi kukhona lapha ku-lockdown, kwehlula ngenxa yokuthi into zokusebenzisa izikhathi eziningi zabe zingekho. So ngikhangelela ukuthi nxa umumo usibangcono, lezibhedlela zethu zithole usekelo from Ministry of Health, into zethu ziza bezisibangcono kakhulu.
Lo ngudokotela Rogers Magigo, ingcwethi kwezempilakahle osebenza ezibhedlela zikahulumende, ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Abachayeli labagada amabhasi bakhala ngokukhwezwa kwemali esizabhadalwa entubeni zomgwaqo ama-toll gates esikhuphuke ngokuphindiweyo phose kathathu. Imota ezincane sezihlawula $120 isuka ku-$45, kuthi amabhasi asezabhadala $240 khona kade ebhadala $80. Ibandla le-MDC Alliance lithi lokhu kutshengisa ukunganakekeli uZulu mathupha okwenziwa nguhulumende, ngoba izimota zakhe kunye lezebandla leZANU-PF azibhadaliswa kuma-toll gates. Ngesizwe ingxoxo esiyenze lomsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Sebebhadaliswa kungani bayakhawuliswa ukuthi bahambelane nezimota, kanti amazwe aphucukileyo ahambisa izimota hatshi izileyi lezinqola. Amabhasi asebhadalisa over $500 i-target eyodwa, kambe ungaye Harare kubulawayo suka kobulawayo kulama 5 toll gates chenzi kuyabhadala $2,500. Ibhasi eliyemthari liyabhadala $5,000 i-one trip. Yikho ke ama-passengers abhadaliswe malini. Into ehluphayo ikuthi mahlabe zulu ama-departments wonke akahulumende lezisebenzi zabo they are exempted ukubhadala, kutshengisa ababhadali imota zabo zilama stempu okuthi zidlula mahlayana nje zizihambela. Lezinye imota zezanu-PF zihamba mahhala emgwaqweni azibhadali, izinduna lazo azibhadali. Uzabona ukuthi uhulumende njengoba enguye olama-departments amaningi, nguye olezimoto eziningi, nguye olezisebenzi eziningi, uma zingabhadali kutshengisani khonoko? Yikho ke abantu ababhadalayo ngabantu abampofu, the poor are paying for the rich. Lokho ngithi abantu abampofu abayanga yibo ababhadalela abanothileyo. Yikho ke mahlabe zulu into enjengale singaphonguyekela silalise inkophe, sibona ngani sizagcina sicwila enzikini lapho esaphinda singasoze siphinde sivuke khona.
Manje umumo mubi okunganani
namhlanje entabazinduna toll gate sifumane imota ezinkulu ama-haulage 15, amabhasi 12, izimoto ezincinyane 30 zimile abantu besithi abala mali ukuthi bedlule, abanye besiya ngapha egwelu, abanye besiya kobulawayo. Abantu abaningi basuke sebephume emabhasini sebeswele ukuthi kuzakuthini, ngoba labanikazi bemabhasi ede besithi abakwazi ukuthi kulomthetho omutsha. Bahluphekile abantu benkosi. Sibone lesi le labanye ibhasi eschool bus David Memorial Secondary School layo iphakile sebeswele ukuthi bazadlula njani. Kunokuyana ukuma abantu isikhathi esiningi bengahambi kungalamoya ebhasini kwenza ukuthi abantu bethelelane ukufa kwe-coronavirus, ngoba abantu baphongumiswa nje, abantu bekhononi, abanye basuke sebemisa amanye ama-lift, labantu baba ama-lift sebefuna izimali eziningi ukuthi laba abade bebancedisile babhadale imali eziningi. Kubuhlungu ngoba abantu abasuke embembesi besiye edrobheni bephadala $2, khathesi abantu bezimota sebefuna $5 yusa.
Umnumzana Felix Magalela Mafazimanda, ngumsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekwobulawayo. Kambe uhlelo olutsha olukahulumende olokuvuselela umnotho welizwe oluthiwa iNational Development Strategy 1 luzavuselela umnotho welizwe na? Umongameli Emmerson Mnangagwa ngeviki edluleyo uphawule uhlelo lolu esithi luzasungula imisebenzi ezinkulungwane lezinkulungwane njalo uvuselele inotho yelizwe. Lolu hlelo lukhangelelwe ukuqala ngozibandlela luze luyephela ngomnyaka ka-2025 ngemva kokhetho lomnyaka ka-2023. Sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Masimba Kutshera, yena othi lolu hlelo luzafana nje lezinye inhlelo zikahulumende ezike zasetshenziswa ngesikhathi esedluleyo kodwa zingaphumeleli.
Ngokukhuluma kwabo bathi bona uhlelo lolu luza balulandela olwe transitional stabilization program. Nxa usakhumbula uza bakwazi ukuthi ngo-2018 bebelohlelo olwe transition stabilization program, babe sithi bona bafuna ukuthi bastabilize economy. So kathesi sebe le national development strategy eza sebenza over 5 years. Kukhanya njengani sebe sithi bona isikhathi se-transitional stabilization program sesiphelile, sokumele bavuselele i-economy ngokwayo ngoba sebe istabilizile. So ngokubona kwabo bathi bona uhlelo lolu luzanceda ukuthi i-economy ivuke ngamandla, kwehliswe i-inflation njalo ukuthi kube le misebenzi eminingi kakhulu edlula inkulungwane ezinye ngamakhulu ayisikhombisa 760,000 imisebenzi abalethembele ukuthi izaba khona nge-development strategy yabo le.
Siyabona ukubana uhulumende useke wethula inhlelo zokuzama ukuvuselela umnotho ezikhanya zingaphumelelanga. Ngokubona kwakho kuyini kahle kahle kumele kwenziwe nguhulumende ukuvuselela umnotho welizwe?
Kuvame ukuthi inhlelo ezinjengalezi ziyabuya uhulumende engakhulumanga labantu. So ngibona njengani kumele uhulumende engezelele ama-consultations ukuze abantu bakhulume abakufunayo, uhulumende ayehlela abuye lama-documents anjengalawo. Ngokubona kwami ama-documents yiwaqala abuya first, bese zama ukuchasisa ukuthi ama-documents angikhona ahamba njalo. Kodwa ngibona njengani it should be the other way around, ukuthi abantu kumele bakhulunywe labo ama-documents engakalungiswa ukuze uhulumende abekwazi ukuthi abantu bafunani. Okwesibili, ngibona njengani uhulumende kumele akhulume iqiniso, ngoba angiboni kwenzakala ukuthi ungaba le misebenzi engangenkulungwane ezingamakhulu ayesikhombisa kuminyaka emhlanu elandelayo. So uhulumende ma engakhuluma iqiniso kuzaba ludubo ngoba i development strategy le nge 5 years. Kumele sibe njalo lama documents ale minyaka eminingi ukuze i vision elizwe siyibone ngoba ukwenza ama documents sikhangela ama elections angibone ukusinceda thina njengelizwe.
Umnumzana Masimba kutshera yingcwethi ecubungula ezomnotho elizwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo sivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lithi kusukela namuhla uhulumende uzaqala ukuthathela abantu amapulazi angalinywayo. Uphiwe abawalindeleyo. Umphathintambo wezokulima umnumzana Ensias Masuka wethulela imbiko embuthanweni wokuphawula uhlelo lwesiphala senkosi ezisabane ngomgcibelo. Iphephandaba lobulembu le-internet le-newsimbabwe.com lithi izakhamizi zesigaba seManicaland zesabela ukuhlaselwa ngabahlamuki bakule Mozambique abesimoslem abedlulisa amalawulo abeqembu le-ISIS ababikwa bebulala izakhamizi zakwele Mozambique mahlayana. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Bonani sana bonani bantu bakithili njani ngezindawo ngezindawo. Mina ngilombuzo bantu beStudio 7 lana ukuthi kanti imali ivula ama message wethu lawa. Awabantu abasaphota iZanu PF aliwavuli yini? Kumbe kanti wabali lati sizwe ukuthi khona bakhona abantu abasaphota iZanu PF. Ngoba mina selokhu ngangena kuStudio 7 angaze ngizwe umuntu oyedwa ethi phambili ngeZanu PF. Ngizwe abantu bekhala ngomhlaba wonke, abantu bekhala izililo yonke indawo akula kuthi kuphi. Mina angazi ukuthi kanti bavotela ngoba bavotela ngobani, abantu abavotela ngobani, ngoba angikaze ngizwe nje umuntu oyedoktor ethi phambili ngeZanu PF. Izanti bekhala nje izililo kuphela indawo yonke and bakhala iqiniso ngezinto abaphila nazo empilweni. Sibheke ukhetho lwe-America kube nga uTrump uziphumele nje ngokuthula. Kanti manje maye isalela embusweni ukuthi omnankagwa benzeni, omnankagwa befundile. Ngoba laba badinga ukufundiswa lapo. IZANU PF abantu bonke badinga ukufundiswa, bafuna isikolo bonke bebekwazi ukuthi uma kuthiwa uvotelwe ngabantu kutshoni, bebekwazi ukuthi abantu baphathwa kanjani, bebekwazi ukuthi kona uma kuthiwa ngupresident kutshoni. Noto kwabo lokho badingeka futhi uhanjiswe esikolo bonke labo. Akula nto abayaziyo lutho ukuhlukumeza nje abantu kuphela. Phela iZANU PF ngeqiniso ingi embusweni iphila ngokubula abantu lokuhlukumeza abantu lokubotshwa kwabantu lokanti abahlale kutshesu kuzulu.
Khonapho kustudio 7 linjani. Hayi thina siziphilele sibili izulu alini ngaphe Atherston alini sise Atherston lapho eflabhusi izulu alini. Yebo alini izulu empilo ke samvothelayo asimboni usiphea sithole asimboni akazele ugcobe la wasithembisa izigodlo lokansela wakhe asikaze sibabone yosabacina ngo-May 2018 sizokampena abakabuya silamanzi Atherston lapha silamanzi bakithi lapho elikhona khona bosipeya buyalizogebha izigodlo zenu elasithembisa zona. Umalaki balaki la esamkhipha ngenxa yakhona yokho izithembiso eziphele emoyeni elokhu esikhombisa ngento eyodwa othiwa amanzi Atherston.
Studio 7 sanibona abe ngicela ukuphawula laphana kuchamisa laphana ukuthi kanti laphana uchamisa befuna ukwenzani ngoba sekubonakala manje ukuthi vele into abakade ifuna ukuyenza ayibonakali into abakade ifuna ukuyenza. Yena wabaleke eqenjini le-MDCT ngoba efuna isikhundla sokuba yi-president. Akabuye MDCT kona lana ama-structures azoba yi-secretary general manager. Vele uJabisa ke ekho esikhundleni sokuba yi-president yena ungale phansi ngale kusecretary general manager manje yena manje usebona ukuthi angeka khona ukuya phezulu ekubeni president. That is why wavula iqembu, nanti iqembu lakho naselimehlula selimahlula uChamiza athi nasihamba nomakhuphe ndoda sikukhangele
balaliwe bahle besitudio 7 nabasakazi bestudio 7 nanguSpanda ngisalwa khonapha eMangwe kathesi sengidlapha eJoburg. Bakithi ngibalokudana kakhulu kunyanzelela ukuthi abantu bakithi abesindebeleni sisuke sibe yithi esisetshenziswa kakhulu ekudivideni i-opposition. Siyananzelela kathesi i-NDCT bagcwele abakithi abasetshenziswayo kunalapho njengabokhalipani Phukeni, labodeni Moyo, labotokozani Kuphe, vele yiwo osungani ngumsebenzi abawukhangeleyo. Ngifisa ukuthi ngitsho ukuthi Tokozani Munzora nokomiti namaZanu PF Stooges yizinto zezanu lezo vele abasoze abasibe bantu ukuthi akumbe i-political party yizisebenzi zezanu zinjongo yazo ikudivide ukuphambanisa i-genuine opposition NDC Alliance. Singavumeli ukuthi siyehlukaniswe ngemihlobo futhi kwesinye isikhathi sisuke siqinile ekuyehlukaniseni ngemihlobo. Uthola abanye besithi kulamaNdebele kulamaShona kuleyiphathi zamaShona kuyezamaNdebele. Singahamba ngale ndlela ngeke sikwanise ukuthi siyisuse iZanu PF esikhundleni ngoba sifanana nabantu abashiye inyamazana abasayiqotha singakayibambi. Sibeqalisa ukuthi nizathatha imizi mina nizathatha lokhu ingakabanjwa. Ungazibona usuqalisa ukufuna ukushiya umkhono umlenze inyamazana ingakabanjwa vele injongo yakho kungafundi inyamazana le ingabanjwa. Azinazeleleni iZanu PF ngiyela amapholisa amabi ayikhona ukuthi amashoni awonke amapholisa amabi ayikhona ukuthi singata amaNdebele yamaNdebele kumbe njani amashoni kumbe njani amapholisa ezanu yiwo asehlukanisayo sikhiphe nizalo esikhundleni konke lokhu into okothabhalimvuke kokuya lezanu ngesikhathi bebulala utomugara yizo isikhathi beqala ukuthi baqinise indoku zeyithabhalizi imisebenzi ibithabhalisi ikhadi sengisithi i-divide and rule izanu ngeso kunanzelela lokho engingakutsho nje ukuthi uTokozani Khuphe nabanye bakhe kugrawund bakhohlishimu phela ngibe sirombe bazathola bona bazabe bebhadalwa bethengwa kodwa abantu abasapota ngengqondo kugrawund abasoze bathole lutho bazahlala nje behawula asoze futhi bazuze abantu abangaka futhi bayithole isithe eyodwa loba ngaphi bazaze bezifela nje bezituji zezanu abathiyana lathi thina onje NDC Alliance.
Amazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngesikhangele esivela ngapha kwele Melika, amagqwetha kamongameli Donald Trump abikwa eqhubeka esethula emthethwandaba izicelo zokumisa ukugqitshwa kokubala kwamavoti ezigabeni ezimbalwa. Esigabeni seGeorgia kwabalwa kutsha kwatholakala umnumzana Joe Biden elokhu ekhokhela lanxa kwaba lo mehluko omncane kulakuqala. Kodwa amagqwetha kaTrump athi akubalwe njalo okwesithathu. Lokhu sokumise inhlelo zokuqhubela uBiden intambo zombuso. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Mina ngibona ngathi ukubalwa kwamavoti aweGeorgia kuyimfanelo ngoba ukhona obephakathi kwalolu khetho ongasuthisekanga ngendlela amavoti abe impumela ibingayo. Njalo ukuthi babale batholakele kulamanye amavoti angabalwanga, angingazi ukuthi inani lalawa amavoti lingakanani ukuthi lingatshintsha impumela yokhetho na. Kodwa kukhanya kungatshintsha ngalutho impumela yokhetho. Njalo ngingazi ukuthi amavoti lawa utholakala kwawo siza kuthi atholakale efihliwe ngumuntu obele njongo kumbe kube liphutha nje elenzakalayo nxa abantu besebenza izandla zibazi iziningi. Mina ngikuchoza ukuthi ngedemocracy yeAmerica ukuthi ezinye izinto iAmerica ezibona izo zona ukuthi bayazitshela. So bazitshela ukuthi bayidemocracy and babele kube phinda. Kodwa bekhohle ukuthi bona bale mpumela eyendlela abenza ngayo izinto. Khona lokhu ukuthi bancindezele ivoti zabanye, babencindezele ivoti zabantu abamnyama. Lalamhlanje ukuthi ubona belokhu bephindaphinda ukuthi bafuna ukubala eGeorgia, bafuna ukubala eDetroit, bafuna ukubala ePhiladelphia. yikuzama ukuthi engxenye bangancindezela ivoti yomuntu omnyama. Kungani bengafuni ukubala ezindaweni lapho Trump angawinanga khona okulama voti okulabelungu abaningi. Ngakhangela iPhiladelphia lidorobha elihlala abantu abamnyama abaningi. Ukhangela iDetroit lidorobha elabantu abamnyama abaningi kwedlule indawo elabantu abamnyama abaningi. Ukhangela eGeorgia indawo efana nayo lokuthi imisebenzi yona le abantu abakhangela ukuvota labavotisayo endaweni eziningi iphethwe ngabantu abamnyama. Isolo yakhona yona leyo abalayo lokuthi bethi bayidemocracy bakhohle ukuthi bavele bona bale history of slavery. Le ndaba yokuthi bona bavele bayawazi ukuncindezela omunye umuntu.
Sifundo bani singasithola ikakhulu nxa sikhangela ukubana kukhona lapho kuthiwa sekubalwa kakutsha?
Isifundo singasithola lapha ekhethweni lolo lwakathesi. Mina ngibona ngendlela ezibalulekileyo ezitshiyeneyo. Ukuthi esikufundileyo ukuthi bakhona abantu abayalela embusweni emazweni wonke. Sikujayele bona bakujayele ukuthi buyinto yase-Africa kumbe bakufake njengokuthi indawo kuzindawo Eastern Africa okulama okule socialism okulani. Kodwa e-America baze bakubona ukuthi basitholile bamtholile umuntu ongafuni ukuphuma embusweni. Okwenza ukuthi kube kuloko kuvala abalwa kubiselwe emuva kubalwa yikuthi umuntu odliweyo kafuna ukuvuma. Njalo okwenza ukuthi abantu bavume ukuthi kubalwe yikuthi yona le indaba yokuthi lilizwe likhululekile omunye lomunye ulama rights akhe ukuthi angacela ukuthi kubalwe nxa ile mali. Angiboni mina ukuthi kuyinto entsha ukuthi ubalwa amavoti ayabalwa wonke amazwe amavoti ayaphinda abalwe. Kwenzakala ekhethweni leKenya ukuthi amavoti akaphinda wabalwa. Ngaphandle ngingazi kithi siye sazama eZimbabwe ukuthi siphinde ukubala but wasehlula. Kodwa ukubala kwamavoti kuyinto ejayelekileyo, into okumele ukuthi ikhuthazwe nxa kulomunye olensolo ukuthi amavoti abalwe. Kungancindezelwa kokuphela ukuthi hayi sesiwinile kasifuna ukuthi sibale sibuyele emuva. Ukubala kuyinto okumele ikhuthazwe kakhulu ukuthi kutshengise ukuthi ukhetho luphumelele. Njalo lukhetho obungela udlwangudlwangu, lukhetho olungafihli lutho. Xa ungafihli lutho uzavuma ukuthi ubalwe. Awuboni ke uTrump uzababalisa kuze kuyefika phose kufike mhlaka 20 uBiden ezayingena embusweni lokuyabalisa?
UNkosikazi Priscilla Ndlovu, isizalwane seZimbabwe isihlala ngapha kwele Melika, ubekhuluma le Studio 7 ecingweni esedolobheni leSeattle eWashington State.
Now this one called A, and this is the cancer cure. You hear that? When you catch AIDS, when you catch AIDS, when you catch AIDS, you will shorten your days. When you catch AIDS, when you catch AIDS, when you catch AIDS, you will shorten your days. Love is a serious thing, not take it for fun. When you meet a girl, use a condom, because this disease is going around, and this disease is putting us down. No exchange, no refund. Once you catch AIDS, your life is done. And if you catch AIDS and I look sure for, let me tell you something, don't go a doctor, cause doctor himself a look a cure for. So when you catch AIDS, when you catch AIDS, when you catch AIDS, you will shorten your days. When you catch AIDS, when you catch AIDS, when you catch AIDS, you will shorten your days. Remember one time he used to run down woman, and through the AIDS business I get out of hand. Right, I know me, I feel sick to one woman. Just ask Rosie, she are the only one. I want everybody to understand. And I'm talking to the younger generation. You know the AIDS disease coming like a time bomb. This disease don't love no one. So when you catch AIDS, when you catch AIDS, when you catch AIDS, you will shorten your days. When you catch AIDS, when you catch AIDS, when you catch AIDS, you will shorten your days. Cause it's gonna riot to a maximum. And the herpes to a maximum. And the syphilis to a maximum. And the VD to a maximum. But the AIDS disease, we no one done. When you catch AIDS, when you catch AIDS, when you catch AIDS, you will shorten your days.
Baby, uhlelo lwalamhlanje ngesikhangele inhloko zendaba. Kulababili abakobulawayo ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19, lo yedwa owemaswingo izolo. abachayeli labagada amabhasi bakhala ngokukhwezwa kwemali esizabhadalwa entubeni zomgwaqo ama-toll gates esikhuphuke ngokuphindwe phose kathathu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngu-Chris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.